Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, asiyazi le njongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe no-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba u-president wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi ezepolaki yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana kweZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zepolati elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele linazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le ukuthi kafuni kukhulunyiswane udaba lweZimbabwe, udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agijimela amanye ama-presidents ekhiyana nowaphi i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume thena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende wakhethwa ngabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka oka 2023.